Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 9 kumfumfu 2019 ngontungamili inkomo weze kuseni namuhla
wakukhuluma ngendaba ze-dialogue abantu bamabandla abantu bemjabuko labantu bema-civic society labo kumele babe khona phakathi kwabo ngoba wonke umuntu kumele ibe stakeholders dialogue.
Umanyano wabukholo lwesiKristu uthi kumele kubonje uhulumende wenkazatho ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo.
I-cartel yiyo ekontrolayo. Kanike lingitshele nqa amagesi ehamba ilanga lonke. Khathe sizihlahla lezihlahla seziphela.
Ibandla leMDC lithi lizakwazisa uZulu Maduze ngohlelo lwalo lokutshengisela lisola uhulumende phezu kokudilika komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wa mabandla okholo oweZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi kumele kubunje uhulumende wenkazatho ozahlenga ilizwe edakeni eliphakathi kwalo ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo emizameni yokuqeda ukufuthelana okudalwa yikudonselana phakathi kwamabandla ezombusazwe. Lomanyano uthi udubo olukhona soluveze sobala ukuthi akulabandla inqeyiliphi elingalulungisa lilodwa. Ngokunjalo lumanyano uthi kumele kukhunyiswane umlotha kuqhutshwe njalo inkulumo zokuxazulula udaba lweZimbabwe ezizaletha uZulu wonke jikelele ndawonye. Uthi iminyaka eyisikhombisa le kungenziwa ukhetho iza kwaziwa ngokuthi isabatha lapho othi kuzaba lokwehlisa umoya lokuxolelana. Inkuthazo le iphume emhlanganweni oqhutshwe zinkokheli zamasonto lezi ngempelaviki. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo mfundisi Raymond owesonto yeBaptist obengekho kulomhlangano kodwa othi uyalisekela lelinyathelo.
Wa ukuthi khona abantu bengavumelana ukuthi kwenzakale khonokho kungasisiza ngoba iproblem esilayo ukuthi khona isikhathi sonke siyenza ukhetho olwelizwe. Kulomdlawudlawu kulokuxabana kulendlala kulabantu ababulawayo so vele ngesinye isikhathi kungasisiza ukuthi kungabe lokhetho lolu because ukhetho vele kithi alula vele change singathi eliyelethayo lapha emhlabeni ikakhulukazi kithi eZimbabwe. Every time kungaba lokhetho kuyaba wesi vele.
Manje khona ukuthi bakhulumisane inkokheli yezombusazwe likubona njani? Libona ungani kungaqeda yini indubo zelizwe?
Kungasisiza ngempela kodwa into ekhona ikuthi khona kumele kuphume egcekeni ukuthi labo abantu bombusazwe loba bevotelwa kuvota abantu bangani 5 million kumbe 6 million bangaphuma bebaningi. Iningi labantu kaliphume. So ukuthi khona iproblem eZimbabwe isaba ilabantu kumele ilungiswe labantu bona laba abelitshwana kuphela. Kule problem ecabanga mina ukuthi khona nxa kukhulunywa ngendaba ze-dialogue kube labantu abaningi abantu bamabandla abantu bemjabuko labantu bema-civic society labo kumele babe khona phakathi kwabo ngoba wonke umuntu kumele ibe stakeholders dialogue yabantu bonke ngoba ukuthi sikuphele kuMDC leZanupiro akusize because what about abantu abaningi bangavotiwe abangasekelelawo amabandla.
Manje ezisontweni lapha nga abantu besiza bayakhuluma yini ngendubo zabo ikakhulu esezibangelwa ngezombusazwe njalo bathini bona abantu
iproblem ekhulu ikhulumo nomdzaka ikuthi khona sokulokwehlukana ngaphakathi okwelizwe okuthiwa khona ama division between abantu abasekela iMDC abantu basekela iZANU PF ngoba wonke umuntu engakhuluma into ayifunayo abantu kumele bakhethe ukuthi ngowe MDC yini kumbe ngowe ZANU PF konoko yikho okusibulalayo ngoba akusavumezi ukuthi abantu bakhulume ingqondo zabo abakufunayo kumbe oyikho khona kungela abantu abaza ukuthi khona lo okhuluma ngowe ZANU PF kumbe lo okhuluma ngowe MDC lokwena kumele kubulawe ngoba yikho okusiphambanisayo ilizwe lethu lisesigabeni esinje ngenxa yombusazwe yabantu bona laba abembusazwe abangenelisiyo ukubusa ilizwe so ukuthi sibanike ithuba sithi yibo abangasisiza akusela problem because yibo abaxabanisa abantu njalo
umfundisi Raymond ngoyisonto yeBaptist Church obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDC lithi lizakwazisa uZulu kumaviki amabili kumbe amathathu alandelayo ngohlelo lwalo lokutshengisela lisola uhulumende phezu kokubhidlika komnotho. Isimemezelo lesi siza ngesikhathi intengo yempahla iqhubeka iqonga amahlayana njalo odokotela labo bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Ikomiti MDC emqoka e-standing committee ihlangane eHarare izolo yavumelana ukuthi kumele ibandla leli liqhubeke ngenhlelo zalo zokutshengisela esitaladeni lisola uhulumende lanxa like lavinjwa ngamapholisa. Ilunga lekomiti le unkosikazi Lillian Timvios utshele osithandekile mhlanga we-Studio 7 okunengi ngalolu daba.
Sikhulumile sibili ukuthi umumo phandle izinto azimanga kuhle njengoba likwazi ukuthi last month i-cabinet yabo zeleyithe kwakwakhona kufanele ukuthi unkazane ehole 168 RTGS kodwa impuphu i-10 kgs wavele sitshaya kuma-100 and something so izinto azibambani kukhanya ngani i-cartel yiyo ekontrolayo kunokuthi imali le ihambe nje ukuthi ngezelela ama doctors ihambe nje ukuthi ngezelela amagesi bakithi alikele ingijele nqa amagesi ehamba ilanga lonke khathe sizihlahla lezihlahla seziphela eZimbabwe la ngokuthi ishwa omama bayapheka ngani sebepheka ngazo ke inkuni nxa likhangela bakithi libona omama bethela inkuni all over akusela ukuthi yitown akusela ukuthi ikhaya sokufanana lingangena nje emalokishini khonapha bakithi kuyazisusisi so yinto ade siyikhuluma nje siku-standing committee abadala khonapha upresident ade khuluma ukuthi kwakhona kufanele ukuthi senze something so abantu bazatshelwa which is that and what we are going to do.
Kodwa alizange likucubungula ukuthi kuyini kahle kahle lizakwenza.
Hayi, sizabuya ngokuthi liyakwazi ukuthi kulama demo esalokhuzayo amaningi bebuya amapolisa besiyalisa abantu bethu abanye bebothwa abanye bethaywa so upresident wethu kafuna ukulimazisa abantu. Kodwa thina asingayekeli njengama-leaders ukuthi siphombe ukuyekela bakithi i-situation inje so
okunye ke elibona ingani ngamacebo angancedisa
akulayi sibile singakwenza kodwa thina ngathi siseparlament siyakhuluma ukunesa kodwa kukhanya ngani abantu labavela balaleli and i-problem ekhona khonapha indaba yona yokuthi kwakhona imali kufanele ukuthi esebenziswayo ibe yi-dollar kumbe yiyo yona i-RTGS against the US dollar liyakwazi ukuthi vele i-common sense yangkhona vele ayikho kuyahlupha and thina
khonapha ngokuthi siyaqhawulela nje akusela production elizweni leli kuthi ukuthi umuntu wonke vele nomo othengisa nomi isinkwa kufanele ukuthi edinge iflower ngapi eSouth Africa nxa esedinge iflower eSouth Africa kuthi ukuthi vele sokufanele ukuthi edinge iforeign currency bona bathi kwakhona khathesi kumbe bazabopha abantu kumbe bazathini kodwa kuyamangalisa because bona abathengisa imali yangkhona kukhanye ngani abala muntu obabopha. So angikwazi ukuthi shuwa uhulumende no ufuna ukuthi singasenze njani. So angingakhulumi okuningi kodwa i-leadership yethu lo president wethu president Chamisa within a week or two lisezwe ukuthi ukuthi siyenze.
Unkosikazi Lilian Timvio lilunga le-standing committee ye-MDC njalo ungumsekeli kaMgcinincebo waleli bandla. Ilunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo yena uthi imizamo yokuvuselela umnotho eqhutshwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa iphazanyiswa libandla le-MDC.
Wonke lokhu ngabe ukhulunywa libandla le-MDC bangabe bebanisa lokhu lalokuyana kwama-elections nezinto ezinjani. Iqiniso elikhona yikuthi asizameni ukuthi abantu bafunde ukuthi uma i-elections de yadlula isidlulile asimelelene eminye iminyaka enjani ebuyayo. Ngibona mina ubaba uMnangagwa ugcotshiwe kusemthethweni njalo i-election wayiwila njalo usehambile ecela ebantwini bonke ukuthi bakithi Zimbabwe is open for business. Amazwe wonke lawanikade inganhlisa ufanda nawo lokhu ekhulumisana nawo ukuthi asikhulumisana neni asisebenzisani kuhle kodwa okubuya kuhlude right sizathi silungisa thina abanye bethela bethela ithebetheli uthi uyalungisa lokhu abanye bethela ithebetheli kuzahamba kuthini. Zinenge izinto ezizanywa yiZANU-PF kodwa singananzelela sezikhayena kubo-social media kubo-international media ukuthi uyini okwenzakalayo. Abantu bakithi eZimbabwe basuke bakhulume kubi nelizwe lethu even loba umunye umuntu ofuna ukuncedisa uzancedisa athini selina abayini abantu bakhona apha elizwe lakhona lini elikhuluma ngombuso wakhona okuningi kwangikhulekalo kungamanga kuye kungasilo qiniso.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-PF njalo wake waba ngumeli we-Insizwa South edale lephalamende. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi iUniversity of Zimbabwe isimise umsebenzi odokotela ababili abathi udokotela Bothwell Mbuwayesango lodokotela David Chimuka ibethe sayicala lokutshotshozela abanye odokotela ukuthi bakhalale umsebenzi. Iphephandaba leHerald lona lithi abantu abanengi bagijimele e-ofisini kamsitheli eHarare izolo ngemva kokwamukela imbiko yamanga enkundleni zokuxhumana ebisithi li-ofisi isiqalisile ukupha abantu ama-passports ngokuphuthuma. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, salubonani balaleli, njabulela lani khona ngaphele bambizi isimbi emazweni. Mina igama lami nguSimeon Ncube, ekhaya ngisukela uPane eJotsholo koNcube koMguza eNgombani. Isihlobo sami ngizakhuluma into ukuthi bengabe beyithanda abantu bengabe bengayithandi. Veli lizwe leZimbabwe ngeke lafa lalunga zindawanideli ngeze lenze njani lizame njani ayingeke lafa lalunga kodwa but into elingayiyenza manje funa ukuthi lilunge liyekele ukubandlululana ukuthi wena ulisho shona wenu lindebele wenu lishona wenu lindebele daswa wakona katesi vede ungo wabantu kwa mkona akuseche zisana kase vede wantu inwa mkona kona lapa sitobo zami sitema ungo nzima sivitu kutamponi tukuzalunga lapa ngoba asizame ni mamanda sivitu kutisame nukubambani singa bantulula nutu wenu lishona wenu lindebele wenu imese mfaka la le emali le shogo za muta kule emali funu kuti yenziwe emali kufana lukutla ala asitekele lukutla lisi ito kuzeni sikise nzi emali ngoba kui emali imali yona lei ningase liyenza mawufika la uyithwele kwamanye amazwe angokungena ebhenki uyitshintshe bakutshe ukuthi imali liyayazi so linale litshe ukuthi lingabantu ukuthi lenza imali kathi liwaye lisenza imali yena kuphela ukuthi ayingeni le mabhenki kwamanye amazwe ayingeni langapho isebenza lokhali kuphela kwenziwa yikwini khona lokhu hlobo zami nyalicela ukuthi alike lizame ukuthi libone ukuthi liyiphakamisa ilizwe ngendlela okufanele ukuthi liliphakamise ngakhona bathwele nzima abantwana bezimbabwe zithwele nzima izizalwane zezimbabwe so lingabadala kufanele ukuthi libone ukuthi livusa umnotho wezimbabwe labonga abazali bami lebehlobo zami labana bami labangani bami njengidala mina angikhuluma okuningi kakhulu ngoba ngakhuluma okuningi ngizathukuthela ngicine sengiphambise ngiphuma esiporweni igama lami lokugcina hlobo zami ngidala phansi ngobandlululo
lotshani mfakazi lotshani bafakazi ngapha lokhulumayo kuthimoyo la eSouth Africa la ePitoli into le yenziwa ngomnankagwa naleli bandla lakhe into isiphatha kabi siyangirara kakhulu mina ubaba unjani angana evelo uma abantu bafa ubaba unjani angana unembezi uma abone abantu bafa bahlinzwa ngathi imbuzi yena uyadla nenkosikazi yakhe nemndeni wakhe bayaphila badla baphila kamnandi adala yena umnankagwa ukuthi yena unenzwelo ngabe evumile dala ukuthi mina ngihlulekile banifuna ukubona ukuthi lo muntu akanazwelo akanandaba nelife lasezimbabwe khona lapha masibhekisise indaba yegugurakwenti yena uye umdali wenkinga kusho ukuthi igazi nokufa kwabantu nokuthatha umphefumulo wabantu into zakhe lezi mina futhi se ngizohlole into enye futhi yena uChamisa uyahazi vele ukuthi abantu bebandla le-NDC sigcwele la eSouth Africa akeze la azenze ama-meeting uzihlalele le ekhaya uhlala nabogogo angithi thina sishiya abadala nabogogo akaze lakithi
salubonani lonke balaleli basikidiya 7 awekhulumayo ungqabuthi eBotswana isuke ekhaya kuselupane endamuleni yazi nendaba eyenzakale ezimbabwe leyazizwa usubuhlungu kakhulu kanti lenzani shuwa lesihlupheka kanjemazweni lingangapho lebeyibhizi ezimbabwe lesidla lisutha lihamba lisahlalema ephalamende likhulumisana khonapha lezinto eziqondileyo lisezinto ezingelampumelelo yazi likanyile kodwa lini uyazi nalo-ke ngihlala ngikhuluma uyazi ngifuna imali yami yadliwa yi-post office seliqalile kade selifuna ukutshintsha futhi okwamabhondi kwenu lokho selifuna ukusidlela futhi imali khonapha ngiphethe kumbe i-12,000 bond engiyiphethe ngesandla sami lapha eBotswana ngiyazi lakho uyakufa ngicena sesikulahlele etoilethi lakho igame yeni leli yenza khonapha ezimbabwe kakulenzani vele ezimbabwe
igama ngobheka impilo kwadlamini ebengithanda ukusho nje kakhulu ngezimbabwe nje bengithanda nje ukubheka nje isimo somnotho esingathi siyantengantenga kakhulu new generation esh ayibonanga lutho like mina ngeminyaka yami esh lana ezimbabwe angisebenzanga ndingibuhlungu ngalokho ngendaba zabantu besithonyeni kakhulu esh iba bahluphaka ngathanda ukubheka nje emsebenzini xoshwa ungena bangena amashona bathatha umuntu from home emakhaya so iy'ndaba ezifana nalezi so hhayi kubuhlungu lokho kubuhlungu sibili ngoba esh umsebenzi ekhaya ngiyabonisa even namanje kusho ukuthi uma ngazabe khona amakampani ma ungabe ungesindebeleni angiyokwazi ukusebenza mosa bazohamba bayafuna umuntu wakibo le emakhaya le iy'ndaba ezifana nalezi sibuhlungu thina ngokungasebenzi ekhaya sisebenza lana kwamanye amazwe sigcina singazi nokusebenza kahle ngibona singazi ngokusebenza kahle ngendaba ezifana nalezi ukuthi sisebugeni
sanibonani kustudio 7 mina igama lami ngu-Adolf Shaba Mina ngizibuza ukuthi iZimbabwe iyapi lokho ikhokhelwa ile mpuputhe ngumnanga khona kobhuru bakhe ngoba kukho lapha abasisa khona ngoba ngendlela izinto esesijekisa ngakhona sibuyele emuva ngoba i-inclusive government yayiyenze umehluko omkhulu kakhulu ezweni lakithi selikhanya i-direction likhanya lapho elalisuka khona likhanya ukuthi lathi silalapho esiya khona zonke izinto zihlelekile manje sesithethe kwasibuyisele emuva so ngizibuza ukuthi i-4 years lezi ezizayo izwe lethu liyabe likuphi
bebe kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ababona ngenyamazana zendle kwele Thailand bathi kufe indlovu eziyisithupha kulelo lizwe ngemva kokugalula phakathi kodonga ngesikhathi zizama ukuhlengana. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-American Heart Association luveza ukuba abantu abafuye izinja baphila impilo ende ukwedlula abangelazo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump izolo ulobele amalunga ebandla eliphikisayo elamaDemocrats edale lephalamende leCongress ewazisa ukuthi kasoze awaphathise ngalutho kuphenyo lwawo phezu kwecala amethesa lona. AmaDemocrats ayaqhubeka ngemizamo yawo yokususa uTrump embusweni ngoba emethesa umlando wokwephula umthetho ngokudinga ukungenela kukamongameli weleUkraine kundaba zombusazwe weMelika. Umongameli Trump ulobe incwadi le ngemva kokunqolongwa kweziphathamandla zikahulumende wakhe ngamaDemocrats ukuthi zize kupha ubufakazi edale leCongress phezu kwecala aletheswayo. Ukuhlaziya lindida sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eTexas, umnumzana Gary Twala Jackson.
Kuthiwa imbuzi nxa iphakamisa umsila, ungabuzi ukuthi ngeyini, khangela ngaphansi komsila, uzabona ukuthi ngeyini. Okwenza ukuthi angabi lesifiso sokuthi aphathisane labo kuyini into ofanele ukuthi sizibuze yona leyo nxa kuyikuthi yena asikho isizathu sokuthi akwenziwe le impeachment indaba enqabela abanye abantu ukuthi balethe ubufakazi phambili indaba enqabela abanye abantu ukuthi bakhulume labanye abantu bababonise izenzo zakhe ezimbi
njengoba esala ukubaphathisa abebandla lamademocrats kucwaningo lwabo ubona beqhubekela phambili njani
kufanele baqhubekele phambili ukuthi baqhubekela phambili kanjani akubalulekanga okubalulekileyo yikuthi nxa wena mnumzana unkomo kungathiwa watshontsha imbuzi zikathwala zikhona lapha esifayeni sakho mbo wazigcinisa komfo wenu oyakhele ngaphetsheya laphana kasike siyebona ukuthi esifayeni sakhe kunjani ake sike sizixaze imbuzi lezi ukuthi zingabe zikhona yini wena ubususala uvikani xa usazi ukuthi wena kizifuyo owazeva kothwala kazikho esifayeni sakho kazikho esifayeni somfowethu esomfowenu wesabani ukuthi babuye bazoqaza ukuthi sikhona yini lapha ukuthi uvele uphike ukuthi abantu bazokhangela bazoqaza ukuthi ukhona okubo kwenzileyo yibo ubufakazi bokuqala bona lo ufihlani kanye ufihlani uTrump nxa ngelacala ngabayekele bakhangele nxa ngelacala ngabe kudala wabanikeza imininingwane yonke ephatheleke lama-tax returns akhe kodwa uyawasihlelani.
Uthi abakuzamayo lapha abebandla lamademokrasi yikumgenqula embusweni njengekhulu ngoba lokho bebuhlungu ngokubanqoba kukhetho luka 2016.
Ususwa ebukhosini ngoba akusuye umuntu esingathi kubantu bonke esilabo abangabe besikhokhela kube nguye phezulu. Kulabantu engathi balama skills kumbe ngathi balolwazi, knowledge of leadership, Monza noTrump, wangena ngendlela angena ngayo esingeke siyichaze. Kodwa kusobala ukuthi sewehlulekile umnumzana uTrump, izenzo zakhe kayisizo zomnumzana ongakhokhela ilizwe. Kulobucili kuTrump yiko efihla. Ngiyabuyela futhi emuva ukuthi umnumzana uNkomo nxa kuthiwa wena webe imbuzi zikaThwala bese sithi thina kasibuye siwenza indaba wena usazi ukuthi sizokhangela ukuthi lezo mbuzi okuthiwa uzitshontshi lezi zingabe zikhona yini esibayenisa kumbe emadlelelwa kumbe emasimina uvele wale wena uvikani.
Izizwe zomhlaba ngokubona kwakho zithini nxa zibona yonke inyakanyaka le eyenzakalayo eMelika?
Kuyayangisa ngoba singananzelela sibuyele emuva ayikhathana futhi emaduzane uTrump nguyothe amazwe ezwekazi le-Africa ngama-shitholes ngendlela abakhokheli bemazwekazi e-Africa abenza ngayo ezenza yena ngathi yena ungcono esenza ngathi yena ilizwe lakhe lingcono kodwa sokuvelile ukuthi lakuye ngapha hhayi kulobuchapha uchapha obuphezulu futhi obukhona obenzakalayo sokumthelela amahloni.
Umnumzana Gary Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Moya ohalalelang ntsirilete kihlafela maneti spirit of kusiongo and matibilikan matirivota kinet us dear remains of Robert ndokubudza libeswa moleman tuse vaskanswaya poso hakiri kote said yes so bury him at once lizasibulalisa ngeBP. I will not control my buccal cavity and hold myself even in the face of death. I do not mind the constant visitor with eternal reminders and alarming messages that we are all temporal products of sex here on earth. Lati sisazodlula kulelizwe, but for now, akele mngcwabe aphele lizasibulalisa ngeBP. Who is not a product of the womb, temporally on bed and internal on regret? We all last minutes on earth and permanently depressed. Whoever thought the bones of Palako will now permanently kya paka vada votongi clanking in collision eyeball to eyeball, bone to bone with the bones of the son of Bona, the ritual written remains of the father of Bona, Umkabe, the matebelele the nightmare for over 5 decades. Lati sisazodlula kulelizwe, but for now, agele mngcwabe aphele, lizasibulalisa ngeBP. We are in a de jure collapsing state, a de facto moment of madness, carnivorous kingdom. Mugabe alive, Mugabe dead. He is still the Mugabe of the Kukuraundi clan. Yes, even posthumously, his modus operandi remains. He still controls, hounds, and torments all of us. Mugabe is now joined the ghost in the cemetery called Zimbabwe Mabwe. Set the pillars past Pazi, and number 6 is Pogas Pillar. We are all unfortunate miscarriages. Unfortunately, Operation Trackle was a flop. Tina Tessis was Jula Gulelis, the Silocus in Kenket and Jay. All because of Umkabu Watmuva's pillar, Lina Vantuatekutama Lagos Zimba, Agelim Nova Pele, Lizasibulalisa, near PP. We saw it coming, a liberator turned to villain, and upon death, turned a saint and icon for others. Dear Nelson Comrade Chamisa, Wamba Tia Wamba, are you seriously directing Democrats to idolize and endorse the Kukrawundis as an icon? Can your predecessor honor you with a Nobel Peace Prize for such an act? Vuga Mokeni, Pinyaska Swaravana, even in his death, Mugabe still beats Amachinja, left, right and center, 10 Karagutinya. Agalim Nova Pele is a Sibulalisa, APP. Up to today, his remains still roam and ramble around the Republic, presiding over the opposition parties, the coup military party, Mugabe rules over the rituals and all reasonings on how to be laid to rest. The Second Republic is equally discombobulated, compromised, and held at ransom on how to rest the
remains of Mugabe. The remains of Mugabe. Siyabonga lamhlanje iFacebook yethu imshina yethu bisebenza kuhle siyalibona kuFacebook VOA Indebele Vasco Nyaningwe Moyo utwana livuka njani msakazi Aaron Dube lawo tilivuka njani msakazi siyabonga siziphetheke ngebe zihamba phambili Umanyano wabo kholo lwesiKristu othi kumele kubunje uhulumende wenkazatho ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo. Ibandla leMDC lithi lizakwazisa uZulu Maduze ngohlelo lwalo lokutshengisela lisola ukubhidlika komnotho. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-first seven. Mina lani asibeni sonke. Kusasa ngwa fast six olivalelisayo ngontungamili nkomo chonegu